kulabo mama asebephakanyisiwe abaqanjwa amabizo abo ukhanya ngani njengoba sisho nje ukuthi uKamala Harris ngiyokhanya ngani uphezulu mina ngibona ngani uKamala Rice uza Harris ufanele lo msebenzi ngoba uBiden ube wabakhona phakathi eWhite House uyawazi ukuthi uPresident kumele enzeni kodwa nxa sikhangela ngokuthi ezomthetho like ukuthi imthetho nje umongameli lo khona lo attorney general wakhe sebe uvuthuze kanjani sebe jinjila izinto zinengakhulu izinto ezilobutsotsi phakathi uKamala Harris njengomuntu owake waba oligqwetha olezolwazi ngalezi zinto kakhulu siyakubona vele la ngendlela abuza ngayo ukuthi ezomthetho ukuzikhaliphela mana ngani kuzakwenza ukuthi kube ngumbuso oqinileyo ngoba uBiden uyabe lo muntu azakweyama kuye ngezomthetho ukuthi lapha kumele senzeni lapha kuyini okumele sikuhlolisise sikucazulule njengoba lokho sokwasowoniwa ngumuntu lo obekhona lo lwaTony General wakhe singakulungisisa kanjani I think ungakhangela ukuthi uTrump University yena ungumkhokheli we-law and order I think ukuba umkhokheli kwakhe we-law and order kubhidlizile endleleni yokuthi kwakhe so kufunakala umuntu njengoKamala Harris ozaphenduka laye azelungisisa lapho kudiliswe khona
wena ngokubona kwakho ubona ngani uzanqoba na umongameli Trump ikakhulu nxa sikhangele indlela aphethe ngayo udaba lwe-coronavirus lanxa bebemutsho yena ukubana kwezenotho ubewuvusile kakhulu umnotho welizwe imisebenzi yabaminengi ukuthi uzanqoba na
ukhetho luzayo luza kuba nzima kakhulu kumkhokheli okhona. Angawina i-election ngenxa ukuthi bakhona abanye abantu abambona elokhu esenza kuhle. I-economy ye wayeyizamile kodwa ayikhona ukusuthisa wonke umuntu kwakusuthisa abantu bakhe ikakhulu abamabhizimusi abayenzela ama-tax cuts. Labanye bonke even imisebenzi bikhona kodwa abantu bebelokhu behola imali ephansi ngenxa ukuthi uTrump even engazabe elungisa i-economy ubengavuma ukuthi abantu bakhwezelwe imali bebencindezela ama-unions lawa amela abantu ukuthi abantu kubonakala ukuthi iholo abaliholayo lilingana yini lesisekelo sokuthi uhlala kuleyo ndawo kumbe ukubhadala i-rent kunjani ubeyilungisile i-economy for o-businessmen wachintsha njengoba ngengakhuluma nje imithetho ukuthi isebenzi even imisebenzi ibikhona kodwa besihlukuluzekile bezingaphathekanga ngenxa ukuthi i-economy leyade ilungisela yena ubeyilungisela labaqhatshi labangani bakhe abale mali angawina njalo kodwa kuza kuba nzima ngoba kathi sekhangelane le economy engasahambiyo kuhle le coronavirus lezinye izinto zakhe ezinyazenzileyo nje ezilobutsotsi phakathi kumenemene abantu bayananzelela evotelwe komnyaka wokuqala ewina ngo-2016 abantu babengazazi izenzo zakhe mbona ngani kathesi kuse abantu sebezibonile izenzo zakhe labantu sebekudiniwe ngengungu ehlala ikhala angithi abantu bathi kona nxa ingungu isikhala kakhulu siza kudabuka leyi iyakhala sibili lezi nsuku kunzima ngibona ngani kwesinye isikhathi la uyazibona ukuthi umbuso ungambalekela angawina but angiboni